kulusizi. Mina ngiphile ngesikhathi seGugurawond. Lapho okwakungala internet, kwakungala newspaper, amaBritish ayezangana awakazi. Zakhathesi kulezinto eziningi ezenzakalayo. Abantu babuye busuku bedinga abantu, beguduza abantu. Ama-MP ethu akobulawayo sehlala njengomvundla ayadingwa. Amanye adojiwe lapha laphayana. Ama-members e-party yethu ayethuselwa, abanye sebe-cross ama-border, abanye sebe-sika asylum ezindawo e-South Africa neBotswana. Thine silapha lathi sihlezi, kodwa nje sinekele ukuthi anytime singabotshwa noma sithunjwe ebusuku. Kubuhlungu ngoba into yonke sitshengisa ukuthi siyiGugurawond number 2. Into engingani yangimangalisa umongameli lo wakhethwa ngabantu bezano uMr. Mnangagwa ukhulume buthanga wathi amasotha into abazenzayo azilunganga. Sesimelele ukuthi sizwe ukuthi uza kwenza njani, uza bagezisa njani, ngoba kathesi esizinda emagwegwe, empophoma, ephelandaba, yonke amalokitshini emakhokhova, abantu badingwa njengomvundla. Yikho-ke sibuhlungu kakhulu, sivumele abantu ukuthi kasiqungeni izibindi, singabaleki, sine sibone ukuthi ilizwe liza kuya ngaphi, njalo le international community iza kuthini. I-SADC ye-AU, the African Union, ifanele ukuthi ingenele ngoba isizwe sizatshabalala.
Kodwa impiko lihambisa njani? Liyenelisa ukuzwa ukuthi ngobani abasengozini lokuthi bazuza yini usizo lwamagqwetha labo dokotela?
Isikhathi esiningi ede singala internet, singala WhatsApp, ebevele kumnyama singazi, siphonga ukukhuluma njengeziphofu. Kodwa khathesi lamadokotela angikhona ayathuselwa, lamagqwetha angikhona ayathuselwa. Umuntu uyabanjwa ekhoti enqatshele ukukhuluma legqwetha, esejajwe encitshwe ibail, ngoba abe kuthi wenza icala awulacala ungakathonisiswanga ngumantshi. Khathesi izihlobo zethu ziphonga ukuthathwa 1 day ziyekhodi, ziphiwe 5 years, 3 years isebujeni. Sile themba abantu beZimbabwe bakhohlwe ukuthi bavela kuZANU PF mbe ku-MDC, kodwa isizwe sikamthwakazi, usapho lukamzilikazi lo mambo sebesithi hatshi, enough is enough. Amasotsha la sebesithi bona basiwo masotsha kahulumende izigebengwa, yikho sithi izigebengwa lezo kazibotshwe. Ndani ukuthi siphonge ukuthi hayi ngabantu abatshontshe iyunifomu, ngabantu abatshontshe izibhamu. Lokho kuyasihlukumeza kakhulu. Ngikhuluma nginje ngilabantu engibaziyo ababotshiweyo, abathunjiweyo, kodwa ngingake ngiqambe amabizo abo ngoba ngiyabe sengiphambanisa into zomthetho.